Namhlanje izimota zesiphala selizwe ezeGMB bezithwele umumbu usiwa endaweni lapho okuholelwa khona, kodwa izakhamizi zisola ukwenza kwababela lokhu kudla. Lababhalisayo bethi balomkhuba omubi wokudinga ukufumbathiswa lenkethabechabi. Unkosikazi Nomusa Ngiwane yisakhamuzi sakoBulawayo, yena-ke ukhala ngokuthi uhulumende uyehluleka ukuqondisa lolu hlelo ngoba ubugwelegwele buqhubekela phambili ekwabeleni kokudla.
Ngithi mina umumbonelwano ngazuwubona ngehlile khona phana, abaniki abantu ngendlela eqondileyo. Umumbonelwano ngoyisusa lofeli, kodwa ufaka abantu bezanupiyefu, abantu bephathi bakhethana. Abantu bona lapha bakhethana, banikana ngokwazana. Abantu abaningi khombana abakhozi abagulayo, abanye sibabona i-old age, inye babisele izindlu bengaumbonelwano. So sizibuhlungu kakhulu kwaphethabalala ukuthi kwenzekala izinto ezinto ezihlangile. So alubabona be-social welfare babakhona bezidistributhela umumbu wabo ngendlela eqondileyo, alubakungcono.
Abatholiswa ukudla ngezinye izikhathi bayeqiwa ngoba bengafumbathisanga ababela ukudla. Okusolwe kakhulu ngunkosikazi Nomathemba Moyo othi abantu abakhulileyo bazayithathaphi imali yokufumbathisa, khona ukudla kumele kuphiwe kungelambadalo.
Lami lo mama over 65 kulosisi wami ohlala ngathi ngumakhelwane kamunye o-anda sethelukhathi, wathi lethi i-ID yakho sihambise kumemba le ephathi leyo enduzohola umama. Mina kahle ngabuyela emuva ngoba babefuna ukudiswa. So abantu vele first of time banikana ngokwazana lo ngomdiso langemali. Manje ugogo over 65 uzayithatha kuphi imali?
Umnumzana Mandla Chuma uthe kade uhulumende waziswa ngokungahambi kahle kohlelo lolu.
Ngithi indaba le yokupha ukudla kukhethwa abantu ngokuzingenela kwezombusazwe kumele iphele, ngoba iyabhidlisa kayakhi ilizwe. Kodwa kudala abantu bakhomplena ngale ndaba, uhulumende la isizuzayilungisa. Siyamangala ukuthi kuhamba njani ingalungisa, futhi nabe sicela kuphele asikufuni.
Uhlelo lokutholisa abantu ukudla luqhubekela phambili emadolobheni, noma nje izisebenzi zikahulumende zicalwa ngokufuna ukufumbathiswa kunye lenkethabechabi. Uhulumende usebenzisa amalunga ezanu-PF ekubhaliseni abantu abaholayo, kodwa iningi labo izwe jikelele langcwabe calwa umlando wokutholisa labo abakubandla elibusayo labafumbathisayo kuphela. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.